Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamaqembu omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalichumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele kobulawayo. Okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokitshi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umunicipal wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngimebangayavakatshela abakhe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso liphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazilawa lile iqinise ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo ngoba ubufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu umbabane begula lokhana okwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana akhe labantwana ababili abagulayo ha uze watsho nokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana akhe lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye simbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichachambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngapi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhansilini ngalolu daba njalo bathini ngalo
hayi ikhansili kukhulunyiswane layo sibili ikhansili yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha lapo le mithi abayiphiwayo bathi hayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi council ingenzani ngoba nxa i-council izaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi council isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomole babe le program njalo lokuthi amazi lanxa ehlalile ngoba kwesinkathi bayasinika la amanye akade khona ahlale so agcine ngoba sesaba phela ukuthi singachitha phosa wathatha ngaphi njengoba namamitha echarger kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga kuhambelana ngabi so mna mbona ngani i-council sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yizanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisichiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi uFelix Ndlovu, Herbert Nampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, unganayi Muzoda, lomnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngukosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe yiyo into esiyilungisayo ngoba phela masikuthume eParliament sikuthume eParliament ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuna ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuna ukwenza lokho esikuthume khona sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program eSocial Democracy le program ethi kumele silwela amalungelo abantu silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo silwele abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele leloku zenle healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi ube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizimisi nakho konke lokho. Yini umsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uchamisa kwathini kwa haya sinaso leso skhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu haya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi lanxa ibandla le-MDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa yiZANU-PF, uZulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sisafuna ukuthi sizwisisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yiZANU labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13 plus 8. ngu-21 bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu. Into le ayisho MDC yodwa phela ngesizo sonke. Singathi nge-MDCA, MDC Alliance abesesiphambanisile. Lokhu kubamba usapho lonke lukamzilikazi nolukamambo ngoba kathesi siyahlupheka, silakudla, silamithi, konke kufile ngenxa ye-corruption. Yikho-ke ngiyabonga abantu bethu bangalahla ithemba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamaqembu omabili awe-MDC iyaqina. Okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina iZANU PF, nxa uqina iZANU PF uqina indlala, nxa uqina iZANU PF uqina ubuyanga, nxa uqina iZANU PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi, nxa uqina iZANU PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo, nxa uqina iZANU PF uqina ukudilika kwemigwaqo, nxa uqina iZANU PF uqina ukuphela kwelizwedu abantu besiba ngabaya ngabonke belala bengadlanga. Kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunye oluza kwenzakala esilubhekeleleyo. Kutsho khona ukuthi iZANU PF izaya iqina isiya phambili, kuqine usizi, kuqine ubunzima, kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu, kuqine ukudilika kwezomnotho, kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-MDC loluNcube ngoba bakhanya kabazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale iZANU PF isimile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle. Ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane ndlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye abavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze ili ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika iopposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyizanu PF mhlambe bekungaphileka ube igovernment bengaso zanu PF kodwa nxa igovernment iyizanu PF udinga istrong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe ngeelection abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani
umnumzana efidlela ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP Newtown eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala uqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-internet osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe attitude ngane eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efanayo la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena leyana asetshenziswa kumagumbeyi uDr. Peter and uDr. lo thina sasilokhu sifunukwazi ukuthi kade uphelele ngaphi ekugcineni ungaphi kwezweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni even nalamuhla silokhu sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hhayi but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things wehlale sitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hhayi uyazi ukukhuluma isikhiwa loba njani njani abantu bona besifa bephela thi nxa ngabe kunomunye olobufakazi ngenzinto enjalo sivumelele kaphumele egcekele
bebengisathi mina ngizwile lo mfo lona ethina uthungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions wafakisa kanjani uyazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi izanu PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tsho ukuthi kahle kahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe izanu and kunjena nje wena uyahlupheka umakhuphe ungcono uyidlile imali yezanu wena-ke umsebenzi wakho ngwani kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho even umntwana ona-5 years into leyo uyikhulumayo njengekaze ayikhulume uChamisa ufaka ama-sanctions njani uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous yazi bantu anikeni i-jealous
linjani mthakazi linjani mthakazi ngiyalibingelela ngo-counter sibanda lapho ebutswana abantu abasasele umcabango ngokuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa they are wasting their time ngoba indaba yama sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama sanctions afakwe ngenxa yani, afakwe ngenxa ukuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonishwa. Khonoko lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu bechaywa, abantu behlukuluzwa, yikho okukhoza ama sanctions kayisiyojamisa. Njalo ama sanctions kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokuchaya abantu. Lanxa ama sanctions angakhitshwa, pho-ke ukuchaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke, i-discipline yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na? Ngoba lokho bekuvele lokho kusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu, abantu bethunjwa, abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani. Njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye lomunye, afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe enlutshwana, but still we still see them traveling besiyale lale lale though ama-sanctions ekhona. Ama-sanctions kadisturbi i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwale lale. Ngama-sanctions yini ayenza ukuthi kube njalo? So sicela ukuthi abantu malizi understand ama-sanctions has got nothing ukudisturba i-economy eZimbabwe. Bangamisa ubusela babawenzayo, babe nokwazi ukubhajekta imali kahle kahle, into izakwinto zonke zobala, especially ubusela nobudlangudlangu loba babenzayo. Ye asuthi into kachamisa, asonto ekhozwe ukuchamisa leyo, never. Ngibingelela umfowethu uSabrighton khonaphana e-TS lona Brighton, labantu abakhe ngiyalithanda, ngiyalikhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine, aligcine impela livikele kulomkhuhlane la, abantu bonke nje khonapho e-TS laphana. Ngiyalibingelela kakhulu, amen.
Sawunani basakazi beStudio 7, hayi umandla, Mandla Khumalo phuma kwelaseJoluju. Hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje, hayi sizothwa sigqoka amamaski nje, hayi sigezi izandla nje, hayi thina siyazilutho ngapha lathi siyafuna ukuzofundiswa. Hayi sithu zodlula lomkhuhlane, hayi sibekezeleni, salani kahle.
Vuko basakazi beStudio 7, ngijolani mahlabe zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uChuma, hayi ingana ngizwanani laye leyo, angiyazi leyo. Kufana nje lenganekwane yabo Mvundlala kontelecha into le-accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-200 pound esithenga i-2 kg yechukela ngelanga, kube yimali ayiphiwa ngeviki leyo, yebo. Kanti iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani, zi-withdrawa ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwele ngabantu? Khathesi kulayena li 10 bond yale entsha le isigcwele, if you go kubo by bridge uye ngaphi, igcwele indawo yonke, iphume ngawuphi umnyango, ikhitshwe ngubani, umntakabani, ngemvumo kabani, ngukhazini kabani? Le indaba ye-ecocation nde into encane le, ikuthi maybe ubone uhulumende laba kabakho khonapho kuma-agent one lawo, kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha. Uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-200 pound, umuntu kuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka. Khathi izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhodi labosisi laba abazitshintshayo ngezikabani, zivela ngaphi? So bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi oChooks lapho. Ngiyamuzwa ukuthi uzama ukudefenda ngomuntu wesindebeleni, uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokile lwani lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini, azama ukulihlohla. Kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyouChooks lani lina basakazi beStudio 7, kanti izijumba lezi ezithwele ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation? Ngiyabonga Ngoncubelo.
Linjani basakazi? Hhayi ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhatshi kalihlohlwa. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuso omunye umhlobo uchamisa laye vele lishona abantu besishoni nibo ababulalile izwi lizwe lari right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuso omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishonini lo babothi yena uchamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishonini yibo abehlule ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani 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 ku-studio 7 sanibonani lonke basakazi ku-studio 7 siyajabula mpela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi be-studio 7 hey uyazi mina ngizubuhlungu ngendaba leka makhuphe le umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela umakhuphe so umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wako wabonapho wena umama umuntu omdala othi ufuna ukuba yi-president kodwa ugunda ikhadi and futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction
litshola njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibikelela ngothando olukhulu ya ngilapha endabeni yendaba eqondane le-eco cash ithi minxa i-RBZ imisa i-eco cash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapho ingajiki kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ema-eco cash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyeni lonke yona ingiyakho wedwa so uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumana ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-eco cash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga kakuthi nxa sebevala ama-ajenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-eco cash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so ke into yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu baka-studio 7 nabalaleli mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3000 pula ngisebuzwana ha uma ngifika bathi i-3000 pula uyithumela nge-900 so wesh ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lo angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba sekugcina sehluleka lokuthumezela imali ngoba bengithumela i-3000 then bathi bafuna i-900
njani basakazi i-eco cash sibili yinto engafunekiyo alibala ivalwa okokucina isivalo ngoba ibisiyidabule 5 times ukusidabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-eco cash kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakeni sowayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele South Africa. kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe MDC Alliance libandla le MDCT kungakho sithoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve lokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.